sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2024. Yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Izwe lethu liproducer lokho esho ukuthi i-democracy. Okutshengisa ukuthi omunye lomunye unikela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukwawaliswa.
Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzalo PF. Ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abochekeja abaningi wokugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide. Kwele South Africa bazodlalela ikhefu lekhisimusi bekulumgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kulamapolisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha ama-breathalyzer okuhlola abachayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapolisa kanye lamapolisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapolisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalichumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapolisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abachayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzana Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapolisa lonyaka.
Yeah, amapolisa eZimbabwe Republic Police yalungisile lisebenza ndawonye nabanye abahlanganisela u-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube lokuthula emgwaqweni, kube lokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli kumbe ukusebenza. So sicela umuntu wonke ukuthi alalele abahamba ngezimoto, kumele ngabahambeli isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sizindele ama-road accidents, sizindele ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu abanesithina ngama-law abiding citizens.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapolisa afumbathiswa ngabachayeli bezimoto, likuphatha njani lokho?
Kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapolisa imali, labo siyabajezisa. Amapolisa njalo abathatha imali kubachayeli indawanikazi yezimoto, labo siyabajezisa. Yikho phela sila sithi uZulu kumele asinikeze imbiko, uZulu kumele asithele siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho. Sihlanganisela amapolisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina ke sezingena emgoqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapolisa ababambene nale Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo zingesantando. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esiwayeni, kumele zihambe esiwayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe zisiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziyele zanesidinga ziyahambe emgwaqweni zisiyenza ukuthi kube lama-accident.
Lo mnamzana Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa ubexoxa le Studio 7 eseyabari silokhu sikudaba lukhisimusi ocheketsha abaningi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni se-Northwest kwele-South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi sibahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele-South Africa.
Lusizo lodwa emulini zezimbabwe ezilesihlobo esingotsheketsha osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotsheketsha laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo, kodwa likhisimusi siphenduke yababa gam njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane sezimbabwe uNkosazana Lina Mize ulabantwana ababili uThinashe loThawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafuza amandoda ethu bamama yatshela ukuthi hayi bazobuya thula bazobuya nakhuluma njani.
Esinye isizalwane sezimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenzela umsebenzi wokutsheketsha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otsheketsha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi ende zviri kuita maphorisa azvidakariri.
Amapholisa yiwo avala umgodi, ababakhiphe laba bantu kulo mgodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo.
Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Umntu endimazi ukuthi uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya, ungafumani manzi, ufila njani? In that moment, can you just imagine kulaa ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otsheketsha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankasi uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. UNkankase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otsheketsha laba.
Bathule bahleli abantu bona benza kantoni ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaa emgodini akule 14 ephumileyo ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphantsi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa uyabona kasi ngathi urhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke loo nto le, uyibone ngathi yinto nje esistoke esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane sezimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyalibiza lani ukuthi sicela lisincelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fanny Masemula usanda kutshela bezindaba ukuthi uhulumende akakalulashi uhlelo lwakhe lokuhlenga otsheketsha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Noma yeStudio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, inguThuso Khumalo.
Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathi akuqedakali okwenzakalayo, njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo kubika uNgqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho webulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimota zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokhu abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngeJobambayiwa, Ulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit leBulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Wayakusula abaningi okwenziwa ngamankampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala eLobhengula.
Nokuthi kube lamafombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada, kwenzela ukuthi lomunye lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifuna ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamazo njalo nezimkhutha zivunyele ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwaba kujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithiza zihambele ngapha kuphela ezithize zihambele nga. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park, iBulawa United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabha aseMpumalanga yedolobho, kuthi inkampani yeJobambayiwa yona ihambela inketha lenkulumane eBulawa City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. iBulawa West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePhumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. UNetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induba ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwalele endaweni ezifaneleyo nama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting power. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo weJobambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikhansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi. Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bheki Nkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazelele okwenzakala edolobheni leli.
Hayi, thina okoko nje singasayini ukuthi sasiqhira indlela amarutha ayeshewe ngayo because kwakumele ukuthi ku-involve abantu lathi si-involve.
Kodwa umkhokheli weBulawa United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipha uthi babona omuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukazulu kobulawayo.
abantu sebeyalayitshwa ngendlela ethengisa ukubahlonipha lokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now kathesi everyone will be responsible ku-area yenaleyo ayiphiweyo.
Amapholisa le council bakhankasela ukuthi imota zithwale uzulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Imele iStudio 7 kobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kuseyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi liwise indizamtshina ezithwala amabhomba ezama drones ezingamachumi amathathu lasithupha i-36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngeleRussia ebelibhomba izakhiwo ezitshiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempilakahle oWorld Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokhu kuveziwe izingcwethi kwezempilakahle ezilolwazi ngalolu daba lanxa abasebenza lo mnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba. Kambe lokhu kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa lo mnumzana Ambrose Bindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe onke wendaba yezempilakahle. Kuyananzi ukuthi sathi kuba la le mikhuhlane esiyipandemic esuka ichaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelwe yachaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe endawonye ukuthi imali ezifake zabandawonye zeWorld Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke. Ngoba singeze sathi thina lawo mazwe le mali angaza alanda abantu babelaphe la amanye la mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kwakuthi ukuthi labona abale mali bona bemelika bahamba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-Eurocase ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye akuncedisani nxa sesikhuluma indaba lezo zempilakahle. Engxenye sofanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni usuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela malodwa, lidinga uba lincediswe ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asilo qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America. Kuleminye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufaka eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Ngobahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwayo futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela ilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisi okuthiwa ngama-foreign policies atshintshi balezinye indlela abasebenza ngezama-policies imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela yakuguqula ngayo phose engaba sengozini yokuthi khona ngabe igala ephalamenti bengahlala phansi begcine bemkhubela ukuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi abantu abamkhethayo njengoba bamvotela. Begcine ngxenye sebemsola laphana bengasele laqinisa ukuthi kambe okwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufuna ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemokhrasi. So ngamafitshane sibona ungathi hhayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lo-ke ngomnumzane Ambrose Sivindi ingcwethi ecubungula izombusazo enjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esixoxelaye ekobulawayo. Kulaba sakhulayo abathi luqakathekile usuku lweKhisimusi kube labanye njalo abangalendaba lelanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
IKhisimusi yimi irepresenta uzalo kaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu iSavior yethu. So ngibona njengelanga eliqakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngeKhisimusi ngiyabe ngijabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi sasesenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lweKhisimusi.
Thina sakhulisa ilanga lelithakazelelwa kakhulu. Sala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. It's good ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Angiwubone engathi kumele ngikunanze mhla ka-25 ngoba akukho okutsha engathi kufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa isihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izibili boco siyazipheka amalanga amaningi njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaye emsebenzini kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lweKhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi yisikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
IKhisimusi kimi itsho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngiyehlangana lemuli izihlobo labangane abavela endaweni ezichiyeneyo sihlangene ekhaya sizojabula sizophumula sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni angisomuntu ophumayo. Siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu labogogo omncane imuli yonke nje ithe gwaqa. Kupheke kudliwe kugidwe iradio kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingasuki ikuthathele phezulu kakhulu. Lesi yisikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle kabakholise kodwa impilo iqhakathekile. Hlonipha lo muntu oseceleni wakho licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begangi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Sokho isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona e-WhatsApp.
Salbonani, salbonani bazala bahle abe studio 7 lena elisethulela inhlelo ezinhlise inhlelo ezizona izinhlelo ezisivula amehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa bazali lapha ngiyadinga ngilomntwana okuthiwa ngisakhile uyise wakhe uMateus Banda babehlala egogwe enkayi so umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu mina ngingu-Innocent wakusibanda ngizalwa ngumphushwa lo wayezalwa ngumhlawuli uMateu umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwanga lutho njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi lapho nxa ngabe lingifakazela bazali abahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0 yizo lezi namba ezika-Innocent Sibanda
hayi ezaziyakwakeka ngenxa karhulumente weZimbabwe wathi esintroducer i-Zitcoin lakhe leli wathi ana akula muntu ozakwenza ozayali i-coin lelo kathesi jikijiki ngenxa yayelokuzeni yokudla lokho okuthunyelwayo imali kwizeni emakhaya kubalambayo but abantu bamatraki abafuni ukulokuzela ukubhadalwa ngebond bafuna iyusa kodwa nawayethenga na wonke umuntu walokulokuze uthathe ibo elokuzela izidli lakhe uyaripotwa kanti nanku namuhla ngasakubalandelela ababalayo babude njalo sithi sikhangela ematitsheni amatisha ngasayithola imali yabo ngemfane sebethola iyusa lezikhi yakhona yethu zothayi neminingi ikuphi leyo zikhi kunje mina kangiyibambe leyo zikhi angiyazi azangiyibona ngiyibona kuma-TV nje kuphela kodwa ukuthi ngiyibhathe ngesami isandla hhayi nazo urhulumente wethu lo hayi uyazihlulekela uyazihlulekela kodwa urhulumente ehluleka njengorhulumente wezimbabwe oyehluleka sibili ukukhangelile ukuze kusizwe sakhe angikwazi ukuthi indoda enjani
labo ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo lani lelakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku-WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ise-Washington. Live talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumente esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.